Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
njengabaleli benkululeko abe association, thina sifuna ukuprotect i-constitution.
Kuyaxokozela kubandla lezanu PF ngemizamo yokwengeza umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abasekela umongameli Mnangagwa bathi bafuna ahlale embusweni ngoba uqhuba inhlelo ezithuthukisa abantu. Umanyano wabanini bamabhizimusi we-Confederation of Zimbabwe Retailers uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezitolo ngenxa yesimo esibi somnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabanini bamabhizimusi owe-Confederation of Zimbabwe Retailers uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezitolo ngenxa yomnotho welizwe obangela ukuthi labo abamabhizimusi asathuthukayo kube yibo abasebenza ngcono kulabo. Embikweni osanda ukwethulwa, umanyano lo uthi kufanele kuguqulwe inhlelo zemali elizweni njalo uhulumende asekele amabhizimusi abo ukuze angakhanywa ngumnotho welizwe. Amanye amabhizimusi asevaliwe agoqela angaphansi kwenkampani ye-N Richards le-Spa Zimbabwe. Ngakwelinye icele uhulumende uthi elinye inyathelo aselithethe lokulungisa ukuhluphayo kwezomnotho yikuqhuba umkhankaso wokuthathela labo athi bangenisa impahla elizweni bengelabufakazi bokuthi babhadele imithelo edingakalayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele somabhizimusi umnumzana Austin Nkomazana. Yena othi ngempela kusebenzeka nzima.
Iqiniso lokuqala ngakusebenzisa manje. Ukusibili, akulula ukusebenza kungela mali ekuthiwa le yiyo yathengisa ngayo, yiyo futhi yahoda ngayo. Uyakubona, akusasebenzeki ngaleso sizathu. Now, kulandele lokhu, abantu abazincedisayo beziphilisa ngakho ukuthengisa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi sebegcwele zonke izistriti, wonke ama-avenue, zonke izitubhu, ama-pavement. Siyakubona, kuthengisa-ke sizwe nxa umumo onjalo uyathengisani ngaphi. Ekuwodeni nxa kukuthi okudla khombe sokuphelile sufuna ukuthi uyedobha lokhu lalokhuyana, inyanye labo ngabafuna imali yona lefithi ngemzini. Kanti ekuthengiseni kwakho akwehlukananga lokubamba ngamandla kumbe ukubanjwa ngamandla ukuthi thengisa ngayo yonke imali. So enye vele yabe ingasasebenzi. Kukanti-ke ekoluningi vele sokuyikho khonokho ukuthi abantu sebethengisa ngayona leyo kuthiwa bengathengisi ngayo. Ngoba lokuthiwa beyisebenzise eyiyo kuthiwa ngelizwe lethu, hayi ingela ndawo.
Libona ingani isisombululo kulolu daba kungaba yisiphi? Siyabona uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthi athathele labo abamabhizimusi asathuthukayo athi kababhadali imithelo yama-tax.
Sibili uhulumende usekwenza ngawona leyo ndlela. Lokuyana sokuthuma kufosele umuntu nxa kade kwenza ekuma-premises asesobala. Usezaqalisa kungangcono ebe nabantu abaningi imali yakhona ingabi ningi ngokungena kwayo esegqalisa abantu ezitridini kodwa ne-same staff. Uyabona uhlupho lwakhona. Sona isisombuluko nje esihle ukuthi hayi ilizwe lethu ngaliyajikama nje uhulumende ugcinise into ezabonakala ukuthi nakho kasingeneni lipho. Lokhu kukuthi uhulumende sengani vele yena useselusa umuntu ukhangele umuntu ubhothana lomuntu. Akula sisombuluko esihle mama.
Kodwa sikhuluma nje okwakathesi ibhizimusi iqhubeka njani?
Hayi uyakwazi ukuthi khathesi sisekuqaleni kweminyaka kube bale sesize kusetshenziswa lapho ukuthi kulo-general tv kusuka besekuhlangana kuphichane sile ukuthi kube lokuvima ngoba khathesi abantu basuka ekuchitheni izimali abantu bakhangelane lezikolo lowayo ukhangela ubona ukuthi lapha yibunzima ngoba la makhastoma uyakwazi abantu bakhangelane le-school fees ebantwaneni lapha kuyafiwa akukatshengisa isombuluko salo engxenye kungethula lokhu esisenyangeni ezayo kusiyale kungabe sokutshengisa okuyindledlana okuba isibonile ukuthi hhayi nabo sokungcono khathesi kunzima abantu.
Lo umnumzana Austin Nkomazana usomabhizimusi esixoxela ecingweni ekwabulawayo. Uhlangothi olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council luthi abahlamuki abe M23 okuthiwa basekelwa ngele Rwanda lamanye amazwe kumele beme ukuhlasela idolobheni leGoma lakwezinye indawo eMpumalanga yeDemocratic Republic of Congo. Uhlangothi lolo lwethule umbiko lo namuhla luthi abantu abaningi okumangalisayo sebeswele ukuba bephephelaphi ngenxa ye-M23 le ehlasela ngamandla njalo esibulele abezomvikela abadabuka kwele South Africa, Malawi le-Uruguay abakumanyano olondoloza ukuthula kulelo lizwe. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East African Community laye uthi kubi kakhulu okwenzakala e-DRC ngakho useqoqe umhlangano wokukhulumisa nangodaba lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
Impi ye-DRC ukuthi abantu bayiwine bese ngathi ukuthi i-SADC iwine kumbe i-African Union iwine sokumele mhlawumbe bahlale phansi bakhulumisane ngoba lokhana ukuthi bazafuna ukuthi balwise ibutho elomvukela singakubeka ngaleyo ndlela kungaba nzima ngoba sinanzelela ukuthi emalangeni lambalwa adlulileyo bebekhanya bethatha amadolobha amaningi njalo abasotsha amaningi bekhanya sifa khonaphana empinyonela ngenxa yokuthi abantu laba balwa ngaphandle balwa belesifiso esithile njalo balwela kutheren kumbe singathi kwi-environment kumbe endaweni abayijayileyo so kuba nzima kula amabutho avela ngaphandle ukuthi ananzelele ukuthi lapha songaba le ngozi bengaza kube ingozi ngenxa yokuthi ulwa lo muntu ohlala khonapho wena uvele endaweni engayisiyo yombukela ngaphandle.
Yes, uyabona ukuthi indlane so ye-Southern African Development Community kanye le-East African Community bathi kumele kuhlalwe phansi kukhulunywe ngodaba lolu ukubona njani khonokho babadube.
Kungaba into engcono ukuthi baqalise ukukhulumisana ngenxa yokuthi ekukhulumisaneni esikhathini esiningi lanxa singacathanisa mbele mhlawumbe impi yeHamas ye-Israyeli elongalandzelayo beqalisa ukuthi bangakhulumisana kube khona ukuphumaza. So siyathemba ukuthi ngazoqalisa ukuthi bahlale phansi bakhulumisa DIC le-East Africa i-block player nanxa kungakhulunyiswa kwafana kungaba ngcono ngenxa yokuthi amahemhem anta yathi ukuthi abanye abalwa bese hlangothini oluthize lwalaba abalwayo bavela emazweni abalisa oRwanda lamanye amazwe Uganda njalo njalo. So nxa kungahlala phansi kukhulumiswane kungaba ngcono ngenxa yokuthi ayisiyo DRC elisa elisa lamavukela mbuso akhona amazwe aseduzane khonapha asekela kona laba abavukela umbuso njalo amanye asekela uhulumende we-DRC. So ukuhlalisana phansi lokukhulumisana kungaphuma lesicazulo esicazululo ngenza ukuthi kube lula ukuthi abakufisayo kuzwakale njalo labantu abafayo babe nganeno ngenxa yokuthi kathesi okusenzakala ukuthi kuyagcina kusipha abantu abaningi abayingxenye yebutho leli labe lisiyancedisa e-DRC.
Yes, akumana ukuthi ibutho leZimbabwe lake lahamba khona ngale e-DRC kwagcina ngazane vela kusakhanya into kuhamba njani pho lalilandeni kuna umbono
esikhathini esiningi ungabona kulezinto ezinjalo bona abalwayo babe bengakwazi ukuthi balwelane kodwa abakwaziyo yilaba ababephethe izikhundla singathi babusayo lalaba ababasekela ababe basekela. So esikukhuthazayo ukuthi kulokuthi kufa abantwana babantu abaningi bengakwazi ukuthi bafelani njalo besilwa into abangaziyo kungcono ukuthi abantu bakhulumisane ngoba singathatha lowo mzekeliso welizwe leZimbabwe lezi liyephathisa khona ngale abantwana abaningi bafa kuze kube namhlanje izimulo eziningi ziyakhala abanye bakuyingqondo zingazasebenzi ngenxa yokuthi babephethwe behlukuluzwa khona ngale abanye bebona okwesabekayo khona ngale. So esikufisayo thina ukuthi kulokuthi abantwana babantu baye befele into abangazaziyo ngcono kukhulunyiswa nabona laba abakwaziyo ukuthi babangani abahlale phansi bakhulumisane bavumelana bakuvumelanayo ukuze imiphefumulo yabantu ilondolozile.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimeleyo obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. uyaxokozela kubandla lezanu PF okulamalunga athakazelela umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga abahlabela ingoma lamhla zokumkhukhumeza ngesikhathi kungcwatshwa iqhawe lesizwe uJustin Mopamanga eNational Heroes Acre eHarare. Ngakwelinye icele bebethule zwi abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa abesifazana abakade begqoke izembatho zokumkhankasela ukuba ahlale esikhundleni kungagqitshwa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bebekula begida njalo beqolotsha abalandeli bakaChiwenga emathuneni la besithi akumelanga ahlukuluzwe umsekeli kamongameli. Amanye amalunga ebandla leZANU-PF abegqoke izembatho eziveza ukuba bafuna uMnangagwa aqhubeke esembusweni bebehleze emathuneni la bethule zwi. Abasekela uChiwenga bebebahoza. UChiwenga ukhulume emathuneni la uthe kulabanye eZimbabwe abaziviza ngokuthi zimbinga abenza santando eZimbabwe.
We all swore to a shared future in which everyone had a place on the table.
Ukulabazwa impi yenkululeko abaqoqe umhlangano lentatheli izindaba namuhla eHarare zethula umbiko othi uMnangagwa sehlulekile ukubusa ngakho-ke sokumele esuke esikhundleni. Omunye wabakhulume labezindaba ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Ethan Mathibela yena othi okwenziwa ngabasekeli bakaMnangagwa kuphambana lesisekelo sombuso welizwe.
Sihlezi phansi la sakhuluma ngeposition yethu njengabalelwe benkululekwe abe association lokuthi sina sifuna ukuprotect iconstitution.
Lokhu yikho kanye okukhulunywe izolo ngumnumzana Blessing Geza owala impi yenkululeko ekuviyo lezandla njalo okudalele ZANU-PF Central Committee.
Saka tiyokumbira kuti ivamurunyararo.
Siyacela ukuba uphume ngokuthula ungehluleka abantu bazasebenzisa isisekelo ukuba uphume.
Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lesikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira obengaphenduli umakhala ekhukhwini. Ilunga lebandla elibusayo umnumzana Tendai Ncube yena uthi kavumelani lokwethulwe nguMathibela uGeza labanye abalwa impi yenkululeko.
IZimbabwe still managed ukuba le economic growth though not meeting ama targeted percentages aye growth.
Ingwethi wezombusazwe esebenza ecoalition yeInvest of Zimbabwe umnumzana John Ncube uthi ukusobala ukuba kuyaliwa kubandla leZANU-PF uthi uChiwenga kukhanya engani usefuna isikhundla sikaMnangagwa. UMnangagwa yena akafisi ukuqhubeka esembusweni kungakagqitshwa umbuso ngo-2028. Kulamalunga edale lephalamende akhokhelwa ngumnumzana Energy Mthodi omela iBikita West edale lephalamende abafuna ukuguqula isisekelo sombuso welizwe futhi ozakwenza ukuthi uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele China lithi kalisemukeli inyama yembuzi, inkomo leyinye ethengiswa ngele Ghana, Somalia, Qatar, DRC, Nigeria, Tanzania, Egypt, Bulgaria, East Timor, lele Eritrea ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane etshiyeneyo. Umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi liyehla inani labantu elizweni leli ngenxa yempi ephakathi kwalo nele Ukraine. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane neMelika, eleColombia selivumile ukwamukela izizalwane zalo ezibotshwe zadludulwa eMelika ngoba zingelamaphepha ngemva kokufuthelana okukhulu okube khona phakathi kwabakhokheli bamazwe omabili ngempelansonto. Ukufuthelana lokho kuqhamuke ngemva kokuba umongameli weColombia, uMnumzana Gustavo Petro, eyale ukwamukela indizamtshina zebutho leMelika ebezihambise izizalwane zeColombia ezibotshwe kulelo lizwe, esithi uhulumende weMelika uphatha abantu laba njengezigebengu. Lokhu kucunule umongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump, yena ohle wethesa yonke impahla evela kweleColombia umthetho wesilinganiso samachumi amabili lanhlanu, 25% yomthelo. Umongameli weColombia laye uphange waphindisela ngenyathelo elifanayo, kodwa ekupheleni kosuku izolo amacele omabili azise ukuthi abesekhulumisene avumelana ukuthi leColombia liza kwamukela abantu balo kungelamgoqo. Uhulumende kamongameli Trump uphakathi kokubopha abantu bokuza abakuleli lizwe bengela maphepha abanika imvumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela ezombusazwe zeMelika, uMnumzana Washington Jamela.
Indaba yokududulwa kwabantu kuleli lizwe izodala izinkulumo eziningi kakhulu ngokubona kwami, ngoba ikakhulu emazweni lawa aseduze awase South America. Njalo ukwala kweColombia ukwamukela abantu babo kubonisa ukuthi bakhona abanye abakhokheli abanenkani, njengoba naye chilo umkhokheli weColombia ukuthi naye unenkani njengoTrump. Angithi uTrump uthi ukwenza lokho kwesinye isikhathi yindlela yokunegotiate. So nabo sebekubonile ukuthi mhlawumbe bengaqinisa amakhanda kuzokwenza ukuthi kube lama negotiations, kukhulunyiswane, kube le mpumela ehambelana namazwe omabili. Kodwa ke vele akulula phela ukwamukela abantu abavela ngaphandle ekwelizwe wena usazi ukuthi awunayo imisebenzi yokubapha.
Ungathini ngendlela uhlelo lokubopha abantu lolu oluqutshwa ngayo, ngoba sesike sabona kwezinye indawo abantu abayizizalwane zeMelika abalamaphepha apheleleyo bekhala ngokuthi labo bamisiwe babuzwa amaphepha?
Lona udaba lokubotshwa kwabantu ngendlela abathi bazokwenza ngayo yikho okuzodala ama-problems azokwenza ukuthi mhlambe lugcine selungani luyamiswa kumbe luyaguqulwa, ngoba abantu balapha abajwayelanga ukumiswa ngamapholisa bebuzwa lokhu nalokhuyana. Abajwayelanga ukungenela emsebenzini ezindlini bebuzwa into ezifana namaphepha, njalo ukuthi bagcine bebopha izizalwa zakuleli lizwe kuzaba la ma-lawsuits amaningi azogcina cost izimali eziningi futhi nguhulumende, ngoba abantu balapho kubotshwa vele abahambelani nakho. Asonto elula, asonto abazoyivuma. So ngokubona kwami bazokwenza, kodwa ke kuzahlupha. Njalo futhi emakhampanini amaningi laphathelane lento zokulima, ngibona kuzobakhathaza impela ngoba baningi abasetshenzelwa ngabantu bokuza abanganawo amaphepha. So bengababutha bonke kakhulu emaplazini lapha, umehluko wakhona uzobonakala emashopu izinto lungasekho, ngoba ukuvuna, ukuhlanyela, ukunakekele izilimo zonke lezi kudinga bona abantu bokuza bona lapha, ngoba abantu balapha asomsebenzi abayithandayo kakhulu. Kodwa-ke uhulumende wakulelizwe usemandleni njalo yasemthethweni, usemthethweni ukuthi asuse abantu abalapha ngokungekho emthethweni.
Lo umnumzana Washington Jamela olandela izombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukujumeka, umuntu alale obukabhoka, kuqakathekile empilweni ngoba kuletha ukuphila emcabangweni lemzimbeni. Ingcwethi lezi zithi ubuthongo buvame ukuphela ebusuku okudonsa izinyanga kusiya kuminyaka ethile kubangelwa izehlakalo ezehlukeneyo ezigoqela ukugula, ukucabanga kakhulu lokuhlukumezeka empilweni. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abanye abaswela ubuthongo bathi kuqala ebusuku lapho umuntu ayabe elokhe echugula alale okwemizuzwana aphaphame njalo engasela buthongo. Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Mandla Mvundla ongu-Epidemiology and Disease Control Officer kobulawayo kugatsha lukahulumende uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wokuswela ubuthongo.
Ukwehluleka ukulala kumbe ukungalali kuhle sikuchasisa sithi kuba zimpawu ezimbili ikakhulu. Okokuqala ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi ulale kodwa uyabusehluleka ukuthi ulale. Then okwesibili uPaul wesibili ukuthi uyayenelisa ukuthi ulale kodwa ukuthi uthole iquality sleep uyabe njalo usehluleka. Okwesithathu icombination of both of ukuthi wehluleke complete ukuthi ulale kumbe ukuthi uswele ukuthi ulale isikhathi esifaneleyo langendlela efaneleyo.
UDokotela Mvundla uqhubeke wathi ukungalali kuyaletha imikhuhlane.
Kuyanceda emzimbeni, it is very important ukuthi umuntu athole ukuphumula kumbe a good quality sleep ngoba kuzayenza ukuthi abe le span of concentration eqondileyo, abe ngumuntu ongayenza ama-mistakes and abe o-healthy. Kuyabe elempila kahle, complete physical and mental health. Nxa ungela ungatholi ubuthongo obuhle sinanzela ukuthi your physical health will suffer and also your mental health will also suffer.
Unkosikazi Nokuthula Mpofu uthi ingane yakhe ilala nzima.
Ngilo mntwana omncane uselenyanga eziyisithupha. Sesinanzele ukuthi ulala nzima. Ngesikhathi kumele alale uyabe ekhangela efuna ukuba sidlalelayo. Ngapho ngiyabe ngimele ngivuke ngiye emsebenzini. Ngigcina ngishona sengisebenza nzima ngesinye isikhathi ngiphambanise emsebenzini kumbe ngizizise ngilobuthongo.
Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala unkosikazi Sikhululekile Nkomo uthi ubuthongo bubuya nzima.
Sengileminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ngilohlupho lokungalali. Ngicabanga ukuthi kubangelwa yikukhula lokucabanga abantu abami abatshonayo ngesikhathi segugurawundi ngoba kuyangidla angilali. Abanye belele mina ngiyabe ngilokhe ngichugula ngilalela kwelikhatshana.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba iWorld Health Organization ithi inani elifika amachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% labadala abaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu lihlaselwa yikuswela ubuthongo. Ebantwaneni inani elifika kumachumi amane lantathu ekhulwini 43% lalo liyaswela ubuthongo njalo phakathi kwabantu abalichumi oyedwa ulakho ukuswela ubuthongo. Abezempila kahle bathi isimo sokuswela ubuthongo siyelapheka ngokuthatha amaphilisi kumbe ukudinga ukulala kuhle. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukulabancoma ukukhethwa kukanqobile Magwizi ukuba umkhokheli wezifa labanye abathi sokungene ezombusazwe. Abasekela uMagwizi bathi wadlala indima enkulu ekuncedeni amaqembu enguqu agoqela ele Highlanders lele Dynamos ekudingeni imali. Kodwa abaningi abasola ukukhethwa kwakhe. Omunye wabancoma uMagwizi ongusomabhizimusi nguThandazani Zimba ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo.
Ngiyasuthiseka ngalokho okwenzakeleyo ngoba ngendlela esengimbone esebenza ngayo uNqobile Magwizi yindoda esebenza gadalala ma iphiwe umsebenzi wokwenza. Ngikhangelele esancedisa amaqembu iHighlanders le Dynamos ukuthi kwakungalalwa kuhanja efollows ukuthi bayefundiswa indlela zokuphatha ngayo imali. Kungafundiswa kuphela okwezenguquko kodwa kufundiswa lokuthi amaqembu abekwazi ukuthi lanxa labo ababancedisayo kwezemali sebesukile amaqembu ayenelisa ukuthi aziphilise wodwa. lijaha sibili elisebenze gadalala sikubona ukuthi uzimisele. Esitsho njalo ukuthi injongo yakhe ayisiyo ukuthi aqinise kuphela lawo maqembu. Ngiyakwazi ukuthi khona kulabanye abazakhonona, kodwa asivumelaneni ukuthi ukhetho vele kuba labanye ababengaphumelelanga abazakhonona. Lokho kuyatholakala vele ungabheka ubuyela emuva kusukela amalanga kaWellington Nyathanga usiya kubo Cuthbert Dube kuye kubo Khamambo labo Philip Chiyangwa. Sonke isikhathi uzathola ukuthi kulabanye phela ababengaphumelelanga abazakhonona, kodwa okuqakathekileyo ukubambanisa abantu ukwenzela ukuthi umdlalo wenguqu uphumelele. Mina ngilethemba ngendlela engibone esebenza ngayo. Kungakakhulunywa ukuthi kuzaba lokukhetho, izithembiso akade zifaka yena uMagwizi bezithengisela ukuthi engakhokhela umdlalo wethu wenguqu, ngibona ngathi engawuthiya usesibangeni esiphezulu.
Khonapho-ke zizwa kuthiwa-ke ama-councillors athenjiswa izimali lezinto ezinjalo.
Nxa usunqotshiwe kuyabe kumele udinge lawe isizathu sokunqotshwa, ngoba ungaphuma unqobile angikholi ukuthi ungavuka usithi kulezi mali ezibhodileyo. Ngakho-ke njengoba ngingelabufakazi bokuthi ukhona engambona esamukela kumbe eqhubeza abanye imali, kusuka kube nzima ukuthi ngitho ukuthi ukhetho beluhanjiswa ngemali.
Lo nguthandazani Zimba obexoxa loGibbs Dube weStudio 7, sixoxa njalo loDecent Collins Vajila okudale lePhalamende.
Kuyadanisa ukuthi ikomiti yonke yezifa ekhona uKeni Ndebele nguye yedwa ozabe ekhangelwe esazakala njengomuntu ovelela kuwona lo umhlubulo welizwe. Kube kanti vele amaqembu avela ngapha akhanye sengathi kulezi nsuku ayalwiswa kakhulu. Sizwile siyabona ukuthi uMagwizi ungenile ngumuntu esingamaziyo kwezebhola, asazi ukuthi ufike njani, kodwa yindaba esithi ngesintu sizoyizekela amagwababa.
Ye, kodwa nxa sesikhangele-ke ubonani kuyaphumani khonapho njengoba lisitha limazi?
Sikhangelela ukuthi okwakathesi abantu abaqonde okwezokudlala lokuthuthukisa ibhola baza kuvalelwa phandle, so kuzagcwala abantu abalande ukuzakwenza imali nabalande ukuzafihla imali, kodwa abazokwenza okwebhola angathi sebevalelwe phandle.
Lo ngu-Decent Collins Vajila okudalele ePhalamende obexoxa loGibbs Dube weStudio 7. UMagwizi unqobe abanye abancintise kukhetho lukamongameli ngomgqibelo. Umsekeli wakhe uKennedy Ndebele wayekhokhela inhlanganiso yePremier Soccer League nomunye owesifazane. Sakuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beliStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, uThethi Mhlangalo useJohannesburg eAlexandra, okuzalwa ngisemkhaya. Cabanga unento amapolitician eZimbabwe abangayiboniyo. Uchamisa Nyamuzi uyakhuluma ngeBhayibheli imihla yonke yamalanga. Akuyenze aphakame abonise indlela eyaphambili engathi izoqala iphathi kuyovotwa next year. Akaqale manje ukurekruta abantu ayenze izinto abantu bakholelwe kuyo. Hayi ukuthi kuthiwa kuyavotwa next month sekukhona iqala ukuthi ubombe iphathi ulinde bani, ngoba iphathi ayisekho e-opposition. Abantu bonke asebesele lapha noshaba mabathengisi lapho, akuna opposition lapha. So yena maye ukuthi uzimisele angaqini ngeBhayibheli, angaqini ngokubonisa ukuthi ukhona uyaphila. Siyacela, siyacela ngempela ukuthi abonise ukuthi uyaphila. Ngiyabonga.
Studio 7 ninjani? Hayi, siyamuzwa uJoseph Chumo uyakhuluma lapha nobaba umlalazi. UJoseph ungathi ulwela nje udefenda laba abathi bona Vision 2030. Laba bona bathi abavumelani no-Vision 2030, ungathi nje ngokukhuluma kwake abadefenda kumele angabe ekhuluma. Amamenemene lawo, kumenemene lokho. Ku-2030 kanti wayebona sebelwela ukuthi kube no-Vision 2030, kuyikuthi bayazi kahle ukuthi umnankwa kwamele aphume. Why? Bayenzela khona lokho ukuthi nabo babelokhu behola bengashi into yonke ezikhundleni, ngoba bayazi kahle ukuthi uma uhulumende.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ningakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla. Sixoxa ngokulwisana ukubandla lezana uPF olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.